Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga.
Kahle ngikutshele ke mina bana, ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu, umongameli wethu lomsekeli wakhe ngabantu ababambeneyo, ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezano PF.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemoto amkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Ala ukungamanga akunywe iround nxa ukuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana nalabo.
Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe amanga ukuthi ama-sanctions yiwo alethela ilizwe ubunzima.
Bacho ama-sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayilama sanctions yafakela ama sanctions akhetha izikliwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe emhlanganweni lo ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala omunye umsekeli webandla lezano PF umnumzana Saibeth Musengezi ethule udaba lokuthi uMnangagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. Ingcwethi kwezombusazo ezithi inyathelo elathathwa ngumsengezi lingaba laqoqwa ngabecele likamnumzana Chiwenga. Eloba enkundleni yokuxhumana iTwitter, enye yalezi ngcwethi umnumzana Walter Magayisa uthi kukhanya abaqoqa uhlelo lokususa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni bengasathakazeleli indlela umumo wezomnotho hamba ngayo. Ngalokho sebesenza amaqhinga okumsusa, kutsho lezingcwethi. Umhlangano wezano PF awandisanga ukuhluza indaba ezimayelana lobukhokheli. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma, yena olandule ukuthi kulokudonselana phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo omhlangano ahambe njani.
Amalungiselelo omhlangano wethu phela kunyaka aseqhubeka kuhle sibili, ngapha koBulawayo sesiqedile ukulungiselela, sesimelele nje amalanga akhona obana afike uqaliswe ke umsebenzi womhlangano. Sizwile njalo bana amaprovinsi wonke ami kanjalo, la kumain venue yethu la kusokume kanjalo. Phela thina silibandla elilungiseleleyo, ibandla eliqoqekileyo, ibandla elikwaziyo ukuthi lenza. Ngakho ke vele akula nto engasivimbela ukubana sibuje kuhle kusetshenziswe kuhle, sivele sirongekile thina. So konke sokuyi all systems go.
Sike sezwa ukubana kulokungezwani ebandleni kulokudonselana amandla phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, ngalokhu abakuthi i-factionalism ngesilungu. Kuliqiniso na?
Udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu. Isikhathi zonkeza sokuthiwa umongameli wethu lomsekeli wakhe abazwanani, uzotona sebe lamaqembu atshiyetshiyeneyo. Kahle ngikutshele ke mina bana, ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu, umongameli wethu lomsekeli wakhe ngabantu ababambeneyo, ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezano PF ngendlela ephakemeyo sibili, elothando lokuzwelana lokuzwisisa ukuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokho okukhulunywayo angazi bani abantu bakuthatha ngakho kodwa wakathi sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawonye sonke
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare Ibandla le-MDC Alliance selilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane esehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa eMutare ngeviki edluleyo. UChamisa wayekuhlelo lokuhlangana labalandeli bebandla esigabeni seManicaland ngeviki edluleyo lapho athi wadutshulwa khona imota yakhe yafa ifasteli kodwa uhlamvu lwayathutshela kwelinye icele lemota kungazange kulimale muntu. Amapholisa abikwa atshela iphephandaba le-Herald ukuthi ugatsha lwamapholisa olucubungula izehlakalo ezifana lasonesi olwe-forensic luthi lwalufuna ukuhlola imota lokuthatha imininingwane yesehlakalo lesi kodwa ibandla alibaphanga lutho. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Seziba oyehamba loChamisa. Saqala ngokumbuza ukuthi uChamisa uqoqa ukuya kwesiphi isigaba ngemva kwesemaswingo leseManicaland.
Ya ngiyabonga kakhulu si sesaqede eManicaland le maswingo kufikile kuya zabona kungene also kweinye iprovince elungisele sosimelela ukuthi organize department ethungamelwa nguHonorable Amos Tibaya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esikhamba ngayo yipi kodwa ke engingakutshe ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandle.
Sike sezwa imbiko yokubana lina njengebandla aliphi amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota kamnumzana Chamisa, njalo amapholisa ake alibuza ukuthi ake alitshela ukuthi liye kibo liyokhuluma ngodaba lolu kodwa lina alihambanga. Kungakuliqiniso lokhu na, njalo ungasitshela ukuthi udaba lokudutshulwa kwemota kaChamisa lucutshungulwa njani, kuhamba njani kwakathesa?
Ala kungamanga akunywe iround nxa ukuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubana imota menjani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke iripoti yabo ekugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.
Umnumzana Gift Ostalos Seziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe ukuthi indubo abhekane lazo zibangelwa izijeziso zenotho ama-sanctions. Izolo bekulilanga elafakwa ngumanyano we-SADC elokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso lezi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe sethulela amazwi izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi izijeziso zenotho ayisizo ezenza uZulu athwale nzima ngoba zingaqondiswanga kulizwe leZimbabwe kodwa kunkokheli yebandla leZANU-PF. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Zulu kandaba, sifuna ukuchasisa ngeSADC leyo namhle khankasa isi ama sanctions kaphume bacho ama sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama sanctions yafakela ama sanctions akhetha izikiwi labo abangalondolozi iconstitution abangalondolozi amalungelo ayinqaba abangalondolozi iconstitutionalism. Sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi ama sanctions la awafakanga yi United Nations ngalokho abantu abaningi bayabuza bayamangala ukuthi sithunywa ese United Nations sidingani lapho abangazange bafake khona umsebenzi noma ukubopha iZimbabwe abantu abafanele ukuthi ngabe bazekhangela ukuthi ama sanction ahlukuluza abantu yilabo abafakayo United States of America, EU, European Union, the United Kingdom. Njalo umama lo ovela khona elizweni lakhe akula democracy ngabantu ababiswe izanu ukuthi izencenga izencedisa ikho ke sibona ngani ikudlala ngesikhathi kulabantu abasebesithi ama sanctions la awahluphi umuntu kazana ngenxa yokuthi ahlupa I top hierarchy ezanu ukuthi ngabe yibo abahamba besiya la eLondon besiya thenga amasuthu basiya thenga abakufunayo besiya ezibhedlela bechiya lapha I sanction yeZimbabwe ithelele izanu ngoba yibo aba bidliza amalungelo abantu khathesi nje izolo lokhu iyouth yezanu PF sisithi constitution ayiguqulwe ubaba umnangagwa ebuse ezefele esihlahle esihlalweni yikho ke sithi thina ungabone ama political parties labo abathengwa izanu sebegijima behlabela ingoma yezanu alikwazi ukuthi hatshi thina be-MDC Alliance sithi into yokuqala kanti ama sanctions alethwa yini alethwa yikubulala abantu ngo-2000 alethwa imbali yezanu PF bebulala abantu besintwini le Midlands alethwa intando kayiphikiswa eka baba umuyu umgabe lapha esenza umathanda betshontsha ama election yikho ke thina sithi iZimbabwe yiyo efanele ukuthi bahlale phansi abantu bathi gwaqa amabandla wonke le lama church wonke lama trade union wonke abantu bahlale phansi babona ukuthi umhlahlandlela ongenza kube lobubelo yiwuphi hathi ukuhlabela namhlanje sibonisa ithi sadaki ihlabela isadaki ngama club iclub yama old boys amajaha angafuni ukushuka isadaki yathi yamemezela yathi ama elections eMalawi they were free and fair kodwa kwa High Court yafika i High Court yathi hayi awaphindwe ithese phindwe i opposition yawina isadaki vele lilunga lama president ukuthi bakapule bengathi khangelani khathe isadaki yehluleke ukulungisa eSwazini emSwatini ngoba bayavikelana ngalokho mahlabe zulu thina sibika sicela abantu kube le dialogue i-dialogue yabantu abaziyo ukuthi bafunani hayi uthatha isigananda labantu abagangileyo lihlenze i-dialogue sifuna ukuthi sizilungisele uma i-dialogue iqinile ingqoqo kube lo referee ongasiyo Mnangagwa ozarefura echai penalty ebe ngulinesman sifuna siziqedele uhlupho lwethu izanu sicatsha ngokuthi kulama sanction yona ihuquluza inotho itshontsha suku zonke akula accountability bathenga ama track into eziningi ezingalama tender siyikho ke simahlabezulu kaphela nini ukuthi sadaki ayimelelanga izifiso zabantu jikelele imele opresident besadaki regions yikho yabonga
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinqusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo luka hulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengqoqo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuboda bukhetho luka 2023. Silukandaba lingakhuthwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Osakhulayo uAndreas Sibanda wethula umfanekiso kamabonakude ehlabela usedingwa ngabancindezela umculo ukuthi bamphathise ukwethula ingoma zakhe. UAndreas Sibanda ohlala edolobheni leVictoria Falls eleminyaka yokuzalwa elithumi lambili uyezwakala engomeni eyayihlatshelwa emfeni ethiwa endleleni. Kesizwe ingoma yakhona. Siqoxe lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda laye othole imlayezo evela kubaculi labancindezeli bakwele South Africa bedinga uAndrea.
Ye, ngingeneke ekhasini lokuzilibazisa lebulenjini oFacebook ndinga-ke uAndrea Sibanda. Abantu abambona ehlabela-ke emfeni lapho elizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasosiba labantu abavela eSouth Africa laba abapheka ezomculo abatshiyeneyo ama-DJ labo-ke okuthiwa ngama-producers bangifonela bathi akusisize. Ngifana lokusitshaye ngaphakathi ntile uAndrea. Ngase ngimthola-ke abantu bangisiza abaninga ukuthi uhlala ngaphansi yamdobho kwana ohlala eVictoria Falls uhlala nabazali bakhe uMr and Ms Banda ina uAndrea ke osesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona.
Labo ke abangivonileyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye bafuna ukumphekela imiculo bese bethatha ke izwi lakhe balihlabele khona phana. Yikho bawukhalela abaningi bathi bengenza izimanga ukusebenza lelo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idlakade ebesebenza laye ngaba kuhle. Abaningi bakhona bathi kungicela ukuthi ngakusenza ngebila kwele South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi kuyahamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi la uyabhala njengomntana esikolo njalo sesiya-ke eland carefu-ke lekhisimusi kuleziphithiphithi eziningi. Ungahamba kuhle-ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ahambe-ke ayecindezela-ke izingoma zakhe kwe-South Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenze kahle kahle ungasichase.
Umfana lo osakhulayo uAndrea ngumfana-ke ohlabela okujabulisayo kumba ucula okuthokozisa abantu abaningi. Ngakho-ke uthe uyacula-ke esontweni akayingenayo njalo-ke e-church uyokhokhela izimcula. Ngakho-ke abantu ikakhulu abebandla lakhe abeshiwe izihlobo mbebefelwe uyahamba ecelwa ubuye azocula labadala khonaphana emfeni ngoba ke ngumye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathoba izinhliziyo abantu kuyabaduduza njalo sizoke nxa icula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole ngiyedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa-ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church icula laye. Ngakho-ke ngiyocelwa yonke indawo nje ukuthi hayi yena uyahamba loba ngabe siyacula ikakhulu-ke ezimfeni asebandleni.
U-Ezra Chisa Sibanda ngumsakazi weStudio 7 ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abafika phose amachumi amane 37 ababanjwe igciwane le-coronavirus. asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 esibili leyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America as Washington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi umsekeli kaMongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uhulumende ukuthi afakele umthelo wegwayi lotshwala ukuze uhulumende athole imali yokuthuthukisa izibhedlela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze inkokheli yamazwe angentshonalanga ukuthi yesule izijeziso zenotho ibe isisiza eZimbabwe bakhulumisane laye uMnangagwa. Labe kungamazwi kaMnangagwa awukunanza ilanga layizolo ele Anti-Sanctions Day ubika iHerald. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakaza bahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala saligcinile. Kembuze lapha basakazi labalaleli, leZimbabwe yonke nje jikelele lomhlaba. Umnanga kwakatule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawoveti abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwelonke yonke leyo uzayithatha ngaphi imali? Kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asiso bantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzaba ngama election izithembiso zabo kazipheli. So hayi, please sicelaniwe ke asihloniphe. Angake ethi sehlule ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamaphuku. Akulanto even one isithembiso sesikwani silizithembiso zabo zinengakhulu. Balomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani, uhulumende wezani. Akulanto even A1 abayifezayo and siyabezwa lapha bayakhuluma emaradiyweni bethi kulungile uzuma kabotshwe. Cela ukuthi abantu besishoneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshwe bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwe engaka babotshwe kodwa bakhulumela ukuthi uzuma kabotshwe. Uzuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabweans akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awusalibonani, salibonani kundawo zonke. Ngena ku Studio 7 abalaleli waka Studio 7 bonke nyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuye endaweni yaseKhesi ngibulisa uAntwamu Nambuya enjelele, ngihambe ebhinga ngiyebulisa usisiwami Nadumo, ngithi linjani linjani lonke usisiwami endaweni yaseMchabezi, linjani lonke linjani lonke ngapho. Eish, asibekezeleni bafowethu kuzime eZimbabwe sibhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uze kuthiwa kukontuthu ziyathunqa ungena uze kunuka kamnandi. Okwamanje mawungena uvela ubona ukuthi lapha kuzima, esokunuka amaswireji kuzima, ivini kuthiwa sathola uzibuse eshibhatha kukacaci. Size sifise makungabiselwa belungu, maybe bangabuya lobungcono ngoba laba bempumalanga basicabangele. Ibe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7 okusokusala ukuthi sibambaneni sonkeni sincedisaneni, omunye mayele mpupho omunye lesithe wasincedaneni sihlanganiseni kube into wani ngoba esh kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukaya ukula ukukhululeka badlele ezikhwameni zabo. Sibe siyabona lalo otshontsha imali, imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakhe.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kinonke ngohlelo elimphathayo, uhlelo oluhle olokwazisa abantu ngesimo somhlaba wonke jikelele. Ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu. Ngibingelela nobaba abathi ngEzra Chisa engangigcina kudala kobulawayo, kusese kobulawayo kungakabi semanciweni. Ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi uMadida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage Imiyathi. Ngibingelela nje kinonke bantu bakithi, ngibonga nje uhlelo lwenu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa abalaleli, ucingo lwethu belungasebenzi. Ngokunjalo abalaleli esilethulele bona ngesike salethulela bona kusukwana isanda kwedlula. Kodwa lingadinwa, qhubekani lisithumela imilayezo yenu ku +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, sokulomunye njalo owake wasebenzela inkampani yenkundla yokuxhumana ebulenjini eFacebook owethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi iFacebook iyaphathisa ubugebengu lobudlova. UNkosazana Frances Yuen wethula inqwabanqwaba yamaphepha athi yibufakazi obutshengisa ukuba iFacebook yaphathisa izehlakalo ezifana lomvukela welemelika ngenyanga kaZibandlela esigodlweni sombuso iCapitol, lapho kwafa amapholisa labasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lemelika. Obunye ubufakazi obukhona butshengisa ukuba iFacebook yayisenza kube lula ukuthunjwa kwabantu bethengiswa i-human trafficking. Kodwa umqondisi we-Facebook, umnumzana Mark Zuckerberg, uyalandula lokhu esithi sokukhanya sobala ukuthi bakhona abalwisana lenkampani yakhe ye-Facebook ukuthi ivalwe. Sixoxe lolandela ezenkundla zokuxhumana umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Inkundla yeFacebook babugande mina esikhathini esiningi ngilokuyipha umzekeliso umtshayeli wemoto. Nxa ungabe ungumtshayeli wemoto babugande, ungahamba uyethola amanzi amponjwana ukuze uqede laphana ubususithi wena uzayitshayela imoto. Ngithemba i-cautiousness yakho ekhona uyakusazihlophe ukuthi kungaba khona ingozi singavela, noma singalahlekelwa i-control yemoto uhambe uye ekugcineni ufike uthole ukuthi usudale amanye amacala ngenxa yokusebenzisa into ngendlela engafanelanga. I-Facebook ayila mlandu, ayila cala babukande, ayila hlupho. Uhlupho lwayo ngabantu abayibo abasebesithi asebejikisa ukuthi kulokuthi yenze izinto eziproductive, but abantu sebesebenzisa i-social network ekwenzeni izinto eziningi ezimbi esesizibona kathesi, eziningi kakhulu ezimbi esizibonayo. Ezinye zakho lengazoze ngizibale ngizigqede, kodwa engingakutsho kuyenzakala sibili ukuthi njengalokho esakubonayo iFacebook yaba lomthelelo omkhulu kakhulu entweni eyenzakalayo eCapitol mhlaka 6 kuzibandlela laphana. Yaba lomthelelo omkhulu kakhulu owagcina kusenza khona ukuthi uDonald Trump agcine bembhana ukuthi engasayisebenzisi ngenxa yezimemezelo ayezisebenzisa azifaka iFacebook, alandelwa ngabantu abaningi balandele izimemezelo zakhe leziyana bayenelisa ukuthi babuthane.
Sizwa kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump usefuna ukuthi ethule eyakhe inkundla ehambelana labo Facebook labo Twitter. Ngokubona kwakho, bona ngani abantu bengayemukela yini enye inkundla engayisizo lezo ezivele zikhona ikakhulu ivela kuye umnumzana Trump?
Inkundla efuna ukwethulwa ngumnumzana uDonald Trump inkundla ezajatshulelwa kakhulu ngabantu abayibo abakade bengabalandi bakhe noma ngithi ama supporters akhe, yibo kakhulu abazajabulela inkundla. Kodwa ke abanye abantu abakhaliphileyo ngithemba ukuthi bazaba limbuzo eminingi, imbuzo ehlanganyela ukuthi kungenzeka ukuthi basebenzise inkundla yakhe leyo ukukholektha i-data noma ukumonitor abanye impilo zabanye abantu, ngoba njengoba sisazi uDonald Trump ongumuntu othanda impilo engathi igcwele ubugwelegwele phakathi.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube ngolandela ukwenzakala enkundleni zokuxhumana. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.